kunomthetho lapha eZimbabwe manje. Umuntu engabotshwa angeke uthathe umuntu sisitaka sisemgwebe thina ngokwethu njengomphakathi manje. Umuntu ehambe ekhothi abantu abalobufakazi befake isifakazi efangasake evidence. Then umuntu laye ule-right even ebotshwe njalo ule-right ukuthi laye singamaloya ehambe ezidefende ecourt. So kunjalo nxa kuyukuthi abantu abambophisileyo kumbe kuthole kusekakala ubufakazi thina njengomphakathi sizakuthini kumbe thina njengohulumente. Awule nto esingayenza lapho kulomthetho kuya kulandela umthetho njengamalazi wonke siyawugeva i-rule of law thingapha eZimbabwe. Umuntu engaboshwa kumele ehambe emaelokuzeni ecourt bemjonisa amacala akhe evume nxa esala efake laye ubufakazi ukuthi wayesala ukuthi ngalacala ukuhambisa ngayiphi indlela kunjalo ngiyabona ukuthi umuntu kuyatholakala ukuthi umuntu uyagcina ephuma ayiso catch and release. Isizathu ukuthi siyakungela ubufakazi obugcweleyo because umuntu nxa ukuthi ezegwethe kumele kube nobufakazi obugcweleyo.
Kodwa siyabona ukuthi abanye bathi kuyesatshwa ngoba igama likamongameli lalo lingani liyaphoselwa khonapho bathi yikho phela kuyesatshwa izakhi lamapholisa khonapho. Akunjalo yini Bridge?
Ayisikho. Ilizwe likapresident kafana laba abantu bakhuluma ngojesu manje siyabaprofitha amanga izinto elenzini emhlabeni azokhuluma ngojesu nonkulunkulu kodwa nabasezenzela into zayo kunjalo kulaba abantu abakhuluma ngelizwe likamongameli kodwa besenza ngesitizizi bathi name dropping. But the documentary na kukhona yini lapha abazokhona umongameli esithi right ehambane kwenza lokho kumbe ukuthi umuntu ayefuna ngikhulume ngomongameli kumbe zathukuzana ngizahlanganisa nomongameli. Akuna lapho okuphuma khona umongameli esitsho something okusho ukuthi kufana nabona la bantu abaprofethi bamanga ababesithi sikhulume nonkulunkulu. Unkulunkulu uthe kodwa thina wazibona